Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kusukela namuhla akulamuntu ozangena edolobheni ehamba-hamba engelancwadi emvumelayo ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liqansa.
Kusho khona ukuthi kusesekhatshana ukuthi abantu bangatshaya izandla kumbe uhulumende azitshayele izandla athi sengisebenzile sengiqedile.
Inhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network isikhuthaze izizalwane ze-Eswatini ukuthi zilethe obunye njalo obufakazi obutshengisa ukuthi uhulumende walelo lizwe ulolunya locuku lokubulala abantu.
Into labayicela koyinye yokuqala kokuthi inhlangano zepolitiki ativulwe umlomo tikwathi naphethu ukukhuluma pheceleti unbanned political parties.
Inhlanganiso ye-IDO International Network yenze umhlangano izolo ungenwe ngenye yenkosi zakomthwakazi umnumzana Stanley Raphael Khumalo kuhlaziywa udaba lobukhosi lombuso okhululekileyo.
Ukhuthaze kakhulu ukuthi khona abantu bananzelele kakhulu ukuze bangagxeki umbuso kodwa bagxeke lo ophethe umbuso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi kusukela namuhla akulamuntu omele ebonakale engena edolobheni ehamba-hamba engelancwadi emvumelayo njengalokhu okwakusenzakala ekuqaleni kohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo. Umthwangwa uthe bathethe leli nyathelo ukuze kwenqatshelwe kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Komkhuhlane we-coronavirus. Wengeze wathi ilizwe liza kwamukela amajekiseni ayizigidi ezimbili i-2 million avela kwele China ngolwesine. Untungameli Inkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus eye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Kungaba yinto enhle kakhulu uma kuliqiniso, njalo ngiyaphinda kungaba yinto enhle nxa kuliqiniso iqiniso ngokuba uhulumende lo kajwayela ukukhuluma iqiniso ngezinto ezinjengalezo. Kodwa ke nxa kuliqiniso kuhle ukuthi angena amajekiseni, nxa sikhuluma nge 2 million ukuthi azahlaba abantu abangu 1 million ngokuba ahambe nga 2-2-2 emuntwini oyedwa, i-first dose le-second dose, umuntu uhlatshwa kabili emunye, asadingeka kamaningi kakhulu, baningi abantu abangakahlatshwa kusesephansi kakhulu kasikafiki ku ku 1 million phakathi kwepopulation efika khona loku 16 million. Kusho khona ukuthi kusesekhatshana ukuthi abantu bangatshaya izandla kumbe uhulumende azitshayele izandla athi sengisebenzile sengiqedile. Uma ngusesemude kusaqalwa nje, kakudingwe la majekiseni agcwale yonke indawo, afinyelele emakhaya, afinyelele emadolobheni, afinyelele kubo bonke abantu ngendlela efaneleyo. Asesephansi lawo asesemalutshwane, lanxa kukuhle ukuthi angena kodwa hayi asingeke sitshaye izandla sithi sekuphelile.
Angafika lawa majekiseni ikumele abiwe njani ngoba abanengi bayakhala ikakhulu emaphandleni bathi kabakahlatshwa kalukafiki kubo lolu hlelo.
Kumele amajekiseni azuzwe nguye wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa. Kuqakathekile khona lokho edolobheni lasemakhaya, kawaye kuye wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa. Wonke umuntu, kungalindwa ukuthi lo sizaqala ngaye. Hayi, wonke umuntu ikakhulu abantu abasemadolobheni abadala kumele bazuze, abantwana besikolo abasebenza izinengi zizuze. Kodwa kakuhanjiswe emalokitini nje kuthiwe umuntu ufuna ukuhlatshwa nanka amajekiseni. Uhanjiswe emakhaya emakliniki ukuthi ofuna ukuhlatshwa nanka amajekiseni. Kungasetshenzwa kuphela edolobheni, kawaye emakhaya ngokuba sibonile ukumemetheka kwegciwane leli okwamanje lilandelaya emakhaya njalo. Bayafa abantu khona lemakhaya. Qakathekile ukuthi abantu-ke abafuna ukuhlatshwa basukume. Ongafuna ukuhlatshwa angafoseli ilungelo lakhe longafuna ukuhlatshwa liqondile ukuthi ame ngalo njengokuthanda kwakhe.
Umnumzana Efidlela Ncube ngwenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le coronavirus eCitizens COVID-19 monitor. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Abafika phose inkulungwane ezimbili 1949 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 9918 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala kumanani ayizolo. Inhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network isikhuthaze izizalwane zeEswatini ukuthi zilethe obunye njalo ubufakazi obutshengisa ukuthi uhulumende walelo lizwe ulolunya kulandela ukubhubha lokulimala kwabantu abatshengiselayo kulelo lizwe besola abathi kwephulwa kwelungelo loluntu. Embikweni owethulwe ngolwesibili ntambama, inhlanganiso le iduduze labo abafelwe izihlobo labanga njalo yathi kufanele inkosi ye-Eswatini umswati wesithathu ijeziswe ngoba abantu bebetshengisela ngokuthula kodwa bahlukuluzwa libutho lamapholisa kwafa abedlula amachumi amabili kwalimala abanengi. I-Swaziland Solidarity Trust iphinde yakhalaza ukuthi umanyano we-SADC lowe-African Union kunye lewe-United Nations kumele uqhube uphenyo ngokwenzakala eSwatini njalo ingcwethizwa kwamanyamazwe ezikulelo lizwe lazo zimele ziphathise ngolwazi lokwenzakalayo. Osaphethe isikhundla senhloko kahulumende we-Eswatini umnumzana Themba Nhlanganiso Masuku ubikwa esanda ukutshela izizalwane zakulelo lizwe ukuthi zingabangeli udlakela. Wazithembisa ukuthi bazakhulumisana lazo ngenjongo yokuxazulula ingxaki ezikhona elizweni labo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesikhulumeli seSwaziland Solidarity Trust umnumzana Lucky Lukhele.
Ezinhlangano Swaziland Solidarity Network siyakwemukela kungenelela kwe-SADC kodwa sithasisho ukuthi i-behavior yabo Sunday nabafike eSwatini seems to be partisan pheceleti siding na hulumende waseSwatini ngoba bahlala ehotela for almost ilanga lonke ngaphandle kokumema tinhlangano temphakathi pheceleti civil society, political parties and trade union movement nalabanye nalabanye. So kwaze kwabita ukuthi labaholi babhaje in into that hotel and force their way in. It is only then that the SADC leadership or the ministers apologize and promise to come back. Now that they are saying they are coming back, sithi kubo besicela ukuthi kule team yabo kungasabi ngilama politicians odwa baba add nana kulesi kubita ukuthi phecelethi ngesilungu or English ngema technocrats lata uhlala eSwatini lokungenani 2 weeks bazame ukuthola information lephelele lokufaka ekhatsi kuhlangana nemindeni yalabantu lababulewe nguhulumende waseSwatini labang 54 njengoba sikhuluma labang 250 basetibhedlela labanye sebavele bajutshwe imilende nemikhono ngekulimala noma mhlambe ngemanceba la ekudutshulwa badutshulwa ngemasotsha enkosi Mswati wesithathu.
Sikhuluma nje kwenzakalani eSwatini, libona ingani abantu bazabuyela emuva kumbe bazaqhubeka ngokubhikisha uhulumende aze akhulumisane labo behlale phansi?
Bantu baseSwatini bahlale banjalo kathi selobasho ukuthi bona bakuvumele ukuhlala phansi kodwa into labayicela koyinye yokuqala ukuthi tinhlangano tetepolitiki ativulwe umlomo tikwathi nato ukukhuluma pheceleti unban political parties unconditionally kuvulwe and release all political prisoners la solo asejele aboshelwe tetepolitiki bese sekuba ne transitional government lengiyona letanguyona tawubamba kwesikhashana ibambele iphiphele yonomilungu ibulungise nemthetho sisekelo lomusha longwona utawusita kokuthi uhlele uhulumende lomusha waseSwatini. So ngoloko lebakushoko abantu baseSwatini
embikweni lo eliwethuleyo lithi inkosi uMswati kufanele ijeziswe ngalokhu okwenzakeleyo, njalo licela losizo kumanyano weSADC, African Union, the United Nations. Libone ngani kuzaba lula lokho njengoba iningi lisithi imanyano le iyazwelana labantu ababusayo?
Singasho ukuthi ngesiSwati kuneligama labaye balisho nangesiZulu nangesiNdebele, ngiyathemba nisho njalo ukuthi akulahlwa mbele kungakufelwa. Kwanyalo sithi nangabe iSADC ne-African Union ita ungenelela and ite ngekweliqiniso, sinalo lithemba lokuthi ingwenyama uMswati wesithathu nalabantu baseSwatini naiSADC batawukhuluma bakhulumisane. Kodwa sifuna ukubeka kucace ukuthi inkosi uMswati wesithathu we asayiboni ine role lengayidlala, ngoba le crisis lekhona lapha neSwatini icreatewe nguye. Loko lokusho ukuthi ke you can't be part of a solution of your own crisis, and there's only one place for King Mswati the Third ukuthi athathwe ayovalelwa yi-International Criminal Court of Justice ngekubulala lesive lesingaka seMaswati lesing-54. Singakubeka kucace ukuthi lokhu singakunika ligama sithi yi-massacre lethethe malanga lamathathu kwafa labantu labangaka laba innocent. Lokusho ukuthi keke nebantu baseSwatini bayasho ukuthi ngeke basaphuma nyalo esitaradini, ngoba kuphuma kwabe esitaradini kutaba yi-betrayal kulabantu lesevele basho.
Lo-ke ngumnumzana Lucky Lukhele, isikhulumeli senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseSouth Africa. Lokhu sikudaba lunye, inhlanganiso ye-IDO International Network yenze umhlangano izolo ongenwe ngenye yenkosi zakumthwakazi uStanley Raphael Khumalo, kuhlaziywa udaba lobukhosi lombuso okhululekileyo. Lomhlangano owenzwe kulandela ingxabangxoza yeSwatini wenzelwe ebulenjini bokuxhumana. Sixoxele isikhulumeli sikaKhumalo umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe ngomhlangano lo.
Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso e-IDO Network International behlanganela be-Action Support Center labe-SAPSN. Inkosi uMzilikazi iphakathi kwamalunga kumbe ngithi iziphathamandla ekade zidingida ngalolu daba osoluhluphi le olwe eSwatini. Njengoba nalisazi ukuthi khona kukhona ukungahlaliseki kuleli anazo.
Yona inkosi uMzilikazi wesibili utheni kukhona yini akukhulumile emhlanganweni lo?
Inkosi uMzilikazi ibelethuba lokuthi ikhulume kulomhlangano obuqhakatheke kakhulu obuwothanyelwe ngamakhosi njengoba ngitshilwa phezulu Afrika yonke, ngoba kube kukhangelwe ukuthi kungenziwa macebo bani ukuthi khona udlame luliyano olulaphana lwehliswe abantu balaphana baphile kahle. Yona inkosi uMzilikazi kakhulu ikhulume kakhulu ngokuthi khona yebo ye ayivumelani lokuhlukunyezwa kwabantu. Yakhuluma kakhulu langokuthi kumqoka kangakanani ukuthi khona njengamakhosi bakwazi ukuthi bakhulumisane lesilo seSwatini uKing Mswati wesibili. uMzilikazi wesibili ukhulumile kakhulu wazowasho nokuthi kuqakathekile ukuthi khona kubunjwe ikomiti eyamakhosi ezakhulumisana lenkosi uMswati wesibili owesithathu ukuze kulungisiswe ingxaki eziselizweni leliya. Inkosi uMzilikazi wesibili ikhulume futhi kakhulu ngombuso wobukhosi. Iyalandisa kakhulu ukuthi umbuso wobukhosi ungumbuso ovela kuNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu akazange athande ukuthi abantu bakhe bahluphe. Uthanda ukuthi abantu bakhe baphile kahle. Ukhulume kakhulu futhi la ngembuso e-democracy ukuthi khona yebo yini ukukhona okuhle imbuso le enakho. Kukhona futhi okubi le imbuso enakho. Pho ke akungagxekwa umbuso kodwa kungagxekwa lo ophethe umbuso ongaphathanga kahle abantu kodwa kungaso umbuso. Ikho ke ukhuthaze kakhulu ukuthi khona abantu bananzelele kakhulu ukuze bangagxeki umbuso kodwa bagxeke lo ophethe umbuso ngoba onumbuso ngokwawo awulankinga.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli senye yenkosi zakwaMthwakazi ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamande ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele News Hawks lithi owayengumongameli wele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda obemele angcwatshwe namuhla emathuneni abomongameli edolobheni leLusaka kaseyikubekwa khona ngemva kokuba imuli yakhe iye emthethwandaba yathi kayifuni abekwe lapho. Umsakazo weZBC uthi umongameli Emerson Mnangagwa izolo uthumele amazwi enduduzo kumuli ezilahlekelwe yizihlobo labangane kungozi yokungqikilana kwemoda duze ledolobho leMaswingo lapho okubhubhe khona abantu abangamachumi amabili. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Ingaba livuka njani balaleli beStudio 7 lonke lani baphathi bohlelo ojonga wonke nje lihlanganisa lonke nje ngithi siyajabula ngezindaba zenu ezinhle ezifaka abantu ugqozi lokuthi bebekwazi ukuthi yini yenzakala eZimbabwe. Sihlala sikhuluma lingazakala anti Mnangagwa dlala umuzwa ethi liyakhonkotha liyakhonkotha thina lokhu sibusa uyasihlika ubulimi ukuthi sikhonkotha kungalanto eliyenzayo maZimbabwe nanku sokuveli utothagwire yiwa abanikazi belizwe abatshontshayo behlangene bebambe noMnangagwa. Mnangagwa umgabi wayemxuthelayo. Mnangagwa umgabi wambona ukuthi umgabi Mnangagwa kulisela njalo Mnangagwa ungumbulali eqeda pelihleke ethi mnonkuwukula mnonkuwukula esitsho ukuthi liyakhonkotha kula nto elizamenzayo. MaZimbabwe ovukana emagandeni labulawa nguMnangagwa lutagwire wakhe lezane yakhe belitshontshela lithini ngakho lina kulonke ukawula lihlale sigiyela afakile amaiziteziso ngokuthi lona lathathela ilizwe uthini gawule ngokusila kunobe lubenzalo iqamba amanga lifaka amaplazi endaweni engayisiyo ligiyo abangele iziteziso zenu uyibusela benda ngokubulali benu bantu bezana like liyeke into yenu.
Amavuko ngustudio 7 siyabonga abasakazi umsebenzi omkhulu kangake eliwenzayo. Bengilalele iradio lamhla ngelanga langomvulo ekuseni lo mama okhulume eseshoneni ekhuluma ngokuthi laba bakamthwakazi bafuna ukwehlukanisa ilizwe. Asifuni ukwehlukanisa ilizwe, thina sifuna ilizwe lethu vele imathelele nemashonale namazwe achiyeneyo. Njalo nasekuthuseli ngokuthi thina sizahlupheka. Sihlutshwa yini? Masihlupheka sisezandleni zabakithi. Asihlahlupho lalokho yena ungena nga indaba thina singathi sifuna imashonale wayibona lifuna imathelele. Asehlukaneni, abanye bahlala endaweni yabo lathi sihlala endaweni yethu. Namhlanje siyadubeka kanje asikwazi lokuthi senzani. Mina nguSylvester Ncube ngokobulawayo.
Hello linjani, tshona njani? Thina siyatshona Studio 7 isikolo asavula konke lebhoda kathi vele indaba kulwane nabantu umholi wethu. Ngiyibona kuyinto yena le eyanga ake lihlale phansi isikhokheli zonke ezamazwe lamazwe ihluze intelezi mabhethina siyibona ukuthi siyabona. mhlambe zizaqeda ngani lokho litshenga mbijana isikole sezivalwe litshenga mbijana hey kule corolla mina icorolla liyasiyiboni olijoyo yena kumbe uyayibona abantu abethu sebefile ngesikolo kunje ibhoda ivale nini next year till now mina likubona kuyinto enjani yena le balaleli abahle akephehlale namazwe zonke izikokheli beke ebelamulela abantu bezimbabwe sadubeka sadubeka besihawukele siyakhala sibili bantu omholi beke behlale phasa emazwe onke bekhulume naye belibone sebebehluse ezimbabwe ukuthi kade vele inkinga yayingaphi akusela mali akusela zikolo yonke into imgwaqo ikwatukile konke konke othina sizaphephela nga siyadubeka sicela balaleli ngiphendule khonapho
ngiyalibingelela lonke bantu be-studio 7 basakazi abahle ngiyalithanda kulolu hlelo ngoba lungeza ngizwe izinto eziningi ezihluphayo kona lo mhlaba esiphila kuwo mina into engikhathaza emoyeni wami ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu abantwana laba abana bafelwa ngabazali angabe umzali wakhe wagula wafa engamthathisanga mdala angabe wafa ngesimo somhlaba seziphithiphithi zemhlabeni njengoba kwakuphiwakwaba nesikhathi sokuphithizela ngemva kukazibuka abantwana abanjalo abalamabethe kungenzakala njani ukuthi uhulumende bakithi angasincedisa njani ukuze benze enye indlela elula engelambuzo kuyatho ukuthi sihambe siyethatha kwesinye isikhathi kwapha sivulele ukuthi sihambe ezindaweni zonke nje ezijhenise siyathatha kodwa ufike khona ngaluhambe uzozokubuzwa lokuyana lalokhana sokukusindibuza utata ngabi wona udobhe umntwana ohluphekayo wagcina umphefumulo wakhula pho umntwana kuhle ukuthabela amalungelo akhe njengawonke umuntu esezimbabwe noma kukuliphi lizwe kuphi umhlaba umuntu wonke uphila ngelingelo lakhe yikho hayi ngiyabonga
alo balandeli nabasakazi injani athina siyaphila ngapha kule mntwana noba dala kathi pha sizwa ngapha umhlonipho ungunya uthi ethi yena abantu behlala endlini maphunga uhamba usedorobheni edorobheni leli maphunga uhamba kuphela anti uyakudlani pha uvale endlini pha seyihomu uvale endlini kuphela uyakudlani uphila ngomoya ngotshani inkomo kanti uyakusidlani kakuhle ezendlini hayi nakho phela ma kuthiwa hlala endlini uyekwazi ukuba ukudla uba ukudla abantu bebethatha ukudla bezidlela kuphela ubanikile wena mahala ayikhona into usendlini kuphela angeke ayikhona uyaphila njani uyaphila njani hayi khona bangena abantu bazoze behlala endlini vele ngoba kade sinje kanti sinje singapha kule kutwana vele akuhlale phansi abahlala abantu bahamba kunjalo kwehlala bona abaningazivele izokona abahlala ukuhamba bathi thina
salibonani basakazi be-studio 7 salibonani babukeli bonke balaleli baka-studio 7 siyalibingelela umbuzo enginawo ngiqondisa kuba kumagalela ngenhlonipho enkulu ngiyakuhlonipha bakumagalela ngumhlonitshwa mpela ukhulile kodwa angi-understand ma uthi i-studio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo ku-public ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza u-Twitter yini usuke wakhuza o-Facebook yini usuke wakhuza laloba ngama-WhatsApp mhlawumbe sizithola nsuku zonke kodwa ubona u-studio 7 hamba uyekhuza uGood indlela akhuluma ngayo ngabantu bakithi abalileyo akubone kuyinto encane wena umela ohlangothini lakho ngoba ufuna ukudla awubhekelele imathebheleleni yebo baningi abantu abachadeneyo ama-intermarriages maningi asikubalekeli lokhu kodwa singeke sikugobele lokhu emzini lemzini silabo laba bantu kodwa ngeke kusenze sigobe ayisithi esabathuma ukuthi bayejadana thina sathi sikhula kwathiwa ukhuni olungaziwa kaluthezwa bahamba bazithezela ngokwabo angeke sivalwe yikho lokhu imlomo thina ukubana wena kumbe uchade khona le kumbe uchadwe khona ngale asazi uchadiwe kumbe uchadile khona ngale kumbe abantu abakho bachade khona ngale thina kasikungeni indawo lokhu thina sikhuluma okusenhliziyweni yethu leyo xenophobia oyibalisayo yiphi esikhona singayisaba namhlanje khumbula ukuthi more than 40,000 abantu babulawa bebulawa yiyo leyo xenophobia yababusi bakho obhosi bakho bona lapho othi thina namhlanje sithule singakhulumi akuqala uye bakhuza uye kibuye batshela ukuthi kabasiphathe ngokufanayo bangasiphatha ngokufanayo angeke basizwe sikhuluma sicomplain hamba uye batshela ukubana abayekeli ukugcwalisa abantu babo emathebheleleni ngoba laba abantu bemathebheleleni bafuna ukuba semathebheleleni laba bakithi abasemashonaland bahambe ngokuchadwa bahambe ngemsebenzi kababuyanga nge-grand plan njengalaba abalethwa ngobhosi bakho nge-grand plan lo-code 3X lalela-ke babumagalela sicela usolele babo izonophobia siye sabi vele sazonophobia kudala sibulawa abantu bakithi bebulawa bengalamacala la namhlanje babulawa babotshwa so wena siyeke sikhulume wena khulumela uhlangothi lwakho lapho odla khona lapho kutholakala khona isisu sakho labona ababakusapotayo ngayo abalona leli qembu lakho thina abanye siyeke lesikhulume njalo ungamvimba uStudio 7 qala uyevimba oTwitter uyevimba oFacebook uthi usubuya kuStudio 7 ungagageleli imbuya ngoba usesabulude ungakuqali lokho sicela uhlukane noStudio 7 kulapho sizwa khona indaba ngoba uZBC wenu lo uthele indaba esingazizwayo thina indaba zamanga indaba ezingelaqiniso yekela uStudio 7 asinikeze izindaba eziqiniso ezigoqela umhlaba wonke khathele ngamanga kaZBC ofuna ukuthi wena umlalelo usuhambile wami kuza yini uZBC bakhuluma umathanda nsuku zonke kuZBC khona pha obhosi bakho usuke wabakhuza yini yekelana lathi baba magalela siyahlonipha kakhulu siyahlonipha kakhulu 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 cela usiyeke simathebelele ndisalimala la manje silimele siphila kabuhlungu siphila njengenyoni wena uyakhuluma ngoba uyasutha le mbuli yakho siyabonga linxolele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi la awanani nokwenza le Studio 7, njalo siyakhuthaza abalaleli ukuthi lienze imilayizelo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ingcwethi kwezempila kahle zithi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kungabangelwa yizigaba lapho okulabantu abalutshwana abavuma ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Izigaba lezi ngezibalisa i-Arkansas, Missouri le-Wyoming. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Ashish Jha utshele intatheli zindaba izolo ukuthi umkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Delta usuke watholakala kulezi zigaba osekubangele ukuthi kube lokwesabela ukuthi lumkhuhlane ungalumatha njalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli gciwane.
Well, inkinga engathi isasekhona yikuthi kulabanye abantu abangafuniyo ukuvaccinate engathi baya resister i-vaccination. And masi sizwa ukuthiwa kule gciwane leli i-new variant le ukuthiwa i-delta variant ekhanya ungathi ibuya ngamandla kakhulu and bathi spreader much quicker than amanye ama-variant lana akudala. Kodwa bathi uma uvaccinatile awumelanga ukuthi ube le wari ngoba i-vaccination iyanceda kakhulu. So abo ama-scientists ayaqakathekiswa kakhulu ukuthi abantu kumele bavaccinate ukwenzela ukuthi balwisene layo le i-delta variant. So I think abantu bangalandela i-advice ngezo ngama scientists ukuthi ama vaccine la they proven ukuthi are effective and njalo aya lilwisa igciwane leli. So if abantu abaningi singakwanisa ukuthi kusefika ukuphela komnyaka sesile over 70% abantu abavaccinated, yikho lapha le theory yabo le herd immunity it comes into play now. Okubana mase sibanengi sivaccinatedwe then i spread igciwane leli yali iyabiloki sehla to a point where ligcina lingasakwanisi lokhu spread igciwane leli and abantu babe sebekhululekile. Kodwa ngokubona kwami mbona ungathi hayi igciwane leli lizofana le flu ukuthi every year abantu kuzomela ukuthi ba either bachaye i-boost ye-vaccine or bazomela abantu babe le-shot abayithathayo every year ngoba nge-resistance ekhona ebantwini angiboni lizophela igciwane leli completely.
Kuyathembisa na ukuthi kusiyaphela umnyaka lo igciwane le-coronavirus lingaba selingasahlaseli njengalokhu okwenzakaleyo ekuqaleni komnyaka?
Lapho engihlala khona kulezi nsuku kukhanya ungathi igciwane leli ele-corona selinganene kakhulu ngoba abantu abasagqoka ama-mask njalo futhi masikhangela ama-numbers akhona ajengisa ukuthi sehlile ama-numbers abantu abagcina besesibhedlela ngegciwane leli njalo futhi lama-numbers abantu asebesifa siwabone sehlile kakhulu compared to lapha ade sikhona ngabo January. So hayi kuyathembisa kakhulu and hayi mbona mina ngathi lasezitolo izitolo azisafosela abantu ukuthi bagqoke ama-mask. So sekule more freedom manje around ukuthi even abantu bahlangane bajabule bebaningi. So hayi kuyathembisa kakhulu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi kusukela namuhla kulamuntu ozangena edolobheni ehamba-hamba engelancwadi emvumelayo. Ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.